Okukhulunywa ngohulumende into bevele silindelekile yabantu bevele sebekwazi ukuthi umkhakha we-Omicron usufikile eZimbabwe kubonakele nje ezinsukweni ezidlulileyo ukuthi sekumemetheka ngendlela enkulu kulalokho ekade sesikujwayele. Ungumkhakha omemetheka ngendlela eyingozi kakhulu, ngakho-ke kuzadingeka ukuthi siqaphelisise okwedlula lokho ekade kusenzeka. Kanti-ke njalo uhulumende uphuzile ukuthi akukhulume namhlanje konke khona lokho, bekufanele ukuthi ngabe sekwenzeke yonke into umasinyane, hayi ukuthi kuphuze ngalindlela babelokhu bedonda bedonsa inyawo besithi sisabheka lokhu lalokhuyana. Ubuvele usulindelekile ukuthi umbiko uphume ozathi lo mkhakha usukhona, ngokuba vele bekukhanya ukuthi kumemetheka esikubonayo ngokomkhakha lo omutsha.
Abantu nje jikelele kanye lohulumende kuyini abamele bakwenze?
Into esingayikhuthaza ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bazigcine ngendlela yona letho inhlanganiso yomhlaba ebhekene lenhlala kahle yabantu, ezempilo zabantu, iWorld Health Organization. Babuye balandele futhi lokho ababe bekutshelwa ukuthi bakwenze, ukubalela i-social distancing, ukutshelelana izikhala, bangayi endaweni eziminyeneyo, bageze izandla kuso sonke isikhathi, basanitize, bahlale ezindlini okungadingekeli ukuthi baphume ezindlini, bavikeleke ngokunjalo. Bafundise abantwana, bafundise omakhelwane, ngokuba ukuzigcina kwethu kugcina omakhelwane, kugcina labantu abethu, kugcina isizwe sonke. Kuqakathekile ukuthi ke siziphathe ngendlela efaneleyo. Kanti ke kuyadingeka ukuthi uhulumende agcine abantu besemsebenzini, kusenziwa izinto ezincedisa abantu ukuthi baphile ngaphandle kokuthi isimo kube ukuthi sesiphume endleleni kakhulu. Isu isikhathi lapho kungafika khona ukuthiwe kuthiwe sekule lockdown. Okwamanje akuzanywe ezinye indlela abantu bavikeleke, kodwa bese benza besenza impilo yabo iqhubeke isiya phambili.